Siyabonga Mavela Simhlanganya huye lo jonga kandemiri lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Owagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifana lesakhe.
EZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle.
Kambe eleZimbabwe limi ngapi kwezelungelo loluntu? Silempumela yocwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimbili.
EZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa amasoja labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisi i-government yakhe ezanu-PF iTaizamara wanyamalala ngo-March 2015.
Uhlelo liphuma le ndaba izizalwane zeZimbabwe ziphithekile ngodaba lwamanga oluthi kulelizwe elifuna ukubamba ngamandla abesilisa ukuthi babe lesithembo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amagqwetha akokhelwa ngumongameli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti acele idale le-Constitutional Court ukuthi lesule isigwebo sokuthi umuntu ahlale entolongweni okwempilo yakhe yonke. Kodwa lumthethwandaba kawethulanga isinqumo. Kubika uMavis Gama.
Umahluli uGodfrey Jikausiku kazange aphe isizathu sokubekwa eceleni kwesinqumo sakhe kulolu daba olukhwezwe kuleli dale ngomunye wabagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke uMnumzana Obadiah Makoni. Igqwetha elize limela uMakoni kulolu daba uMnumzana Tendai Biti uthe kudingwa nguMnumzana Makoni labanye abazaphiwa izigwebo esifanayo kuyikuba befuna iguqulwe indlela indaba zalolu hlobo ziphathwa ngayo. UBiti utshela idale ukuba ufisa eleZimbabwe lenze njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe ukuzihlolisisa lezi ndaba axolelwe owagwetshelwa ukuhlala entolongweni impilo yakhe yonke nxa kufanele. UMnumzana Kudakwashe Hove okuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ephathise ekukhwezeni lolu daba edale eye Veritas Zimbabwe uchaze ukuba kungani bekubone kufanele balukhweze lolu daba edale laphezulu le-Constitutional Court.
EZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle ngoba akula themba lokuthi lowo muntu uzaphinde ephume futhi ejele engophilayo. Okwenzakalayo khathesi yikuthi nxa umongameli welizwe engasakuxolelanga okuthiwa yi-presidential pardon akula elinye ithemba olalo lokuphuma ejele ungophilayo. Yikho ke sibuye lo daba lolu Constitutional Court ukuthi sizame ukuthi i-Constitutional Court ikhangele ukuqonda kokuthi umuntu sithi yena nxa ewonile sihle simvalele ejele for the rest of natural life yakhe.
Uhove uthi abenhlanganiso yakhe bafisa ngabe leZimbabwe lilandela lokho okwenziwa ngamanye amazwe kundaba zabagwetshelwe ukuhlala entolongweni impilo zabo zonke.
Kwamanye amazwe i-life imprisonment kayitsho ukuthi umuntu sezahlala ejele ezeye kufa. Kwamanye amazwe ngemva kwe-15 years kumbe ngemva kwe-25 years abantu abakhangele ezejele lezezibotshwa bayahlala phansi beyenza okuthiwa yi-parole review ye-case yanalowo obotshiweyo and then sebedecide ukuthi lowo muntu eqhubeke esejele kumbe ekhululwe ebuyele kusociety eqhubeke ngempilo yakhe. EZimbabwe okwakathi esilelo thuba kalikho, yikho esikukhalelayo ukuthi ngalelo thuba liba khona kunike abantu abasejele ithemba.
Kodwa igqwetha elize limele uhulumende uMnumzana Mike Jimombe uyawuphikisa lumbono lanxa enganelisanga ukupha idale izizathu eziqinileyo. Umnumzana Makoni owasinda isigwebo sokulengiswa ubikwa wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ngemva kokuba etholakale elomlando wokubulala ngomnyaka ka-1994. Useleminyaka engamachumi amabili lanye elokhu esentolongweni uMakoni. Uthi ufuna luhluzisiswe udaba lwakhe axolelwe nxa kufanele hatshi ukuba lokhe evalelwe ngoba ethi kuyamhlukuluza njalo kwephula ilungelo lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iHuman Rights Watch isisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni amaningi ezwekazi le-Afrika agoqela lele Zimbabwe emnyakeni odluleyo. Le nhlanganiso yethu le ombiko wayo eJohannesburg lamhlanje othi emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe kuhlukunyezwe abamabandla aphikisayo intatheli zindaba labanye abangavumelani lokwenziwa ngohulumende. Kubika uBenedict Nhlapo.
Embikweni wayo wamakhasi edlula amakhulu ayisithupha, inhlanganiso yeHuman Rights Watch ithi ohulumende abaningi bebevuka ngolaka lodlakela nxa uZulu ekhalaza ikakhulu kusesatshelwa ukuthi umphakathi angagcina ekhulela uhulumende ngokuqoqana kusetshenziswa inhlelo zokuxhumana zebulenjini be-intanethi. Umcwaningi enhlanganisweni iHuman Rights Watch uMnumzana Dewamavinga uthi iZimbabwe, iSouth Africa, iAngola, iDRC leSwaziland yizo esihambe phambili ngokwephulwa kwamalungelo oluntu ezansi yezwekazi le-Afrika.
EZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa, amasoja labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisi igovernment yakhe ezanu-PF. Itaizamara wanyamalala ngo-March 2015. I-government kamgaba ayikhangela ukuthi abantu bahlala njani, badlani.
UMavinga uthi inhlupho zempilo ezibhekane losapho lweZimbabwe ngalesi sikhathi iningi lazo zabangelwa ngurhulumende njalo ziyikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Abakhangela ukuthi abantu baphila njani, bahamba esikolo yini abantwana, esibhedlela abantu bancediswa yini, imali kayikho, abantu basebenzela mahala ezisiko still ekwekwe. Konke lokhu uMgabe kakhangele ukuthi abantu bakhe bahlala njani.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Godfrey Phiri ongumqondisi wenhlanganiso ye-Southern Africa Campaign Network uthi okwethulwe ngumbiko wale nhlanganiso yikho kanye okwenzakala eZimbabwe.
Masibheke iZimbabwe ngo-2015 kuma-human rights, angiboni into kungathiwa iyasijabulisa ukuthi yenzakele ngoba kwamanje maningi amalungelo abantu anyathelezwe ngabantu abasebenza esipholiseni nabakwi-intelligence njengalaba abizwa bathi i-CIO abasatshwa ngabantu kakhulu eZimbabwe.
UMavinga uthi konke okuhluphayo eZimbabwe kusemandleni kamongameli Mugabe ukuthi akulungise.
Sithi kuMugabe khangela ukuthi sile i-constitution entsha ya-2013. Constitution leyo ilamalungelo amaningi, siyacela ukuthi unike abantu amalungelo akhona e-constitution. Sicela ukuthi abantu babe lokudla okuningi, labo abasebenza banikwe imali. Sicela ukuthi uMgabe alungise ukuthi ngubani uzothatha isikhundla.
Uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe e-Afrika atshelwe ukuthi ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kakusinto yokuzikhethela, kodwa amazwe wonke omhlaba abanjwa ngamandla ukwenza lokhu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso ehlaziya ezamalungelo oluntu emazweni achiyeneyo, iFreedom House, ithi ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lo kukhululeka kukaZulu weZimbabwe sokunganeno kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathini esedluleyo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namhlanje wona ophikisana lo wenhlanganiso yeHuman Rights Watch. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sipanda uthi kavumelani lombiko weFreedom House.
Ngoba nanxa sikhangelisisa ukukhuluma kweFreedom House, ikhuluma njengabantu abazanga bafike phakathi bakhangelisisa ukuthi kathi izinto zingabe zihamba kanjani. Ngoba xa sibhekisisa kahle sibona ukuthi abantu abazama ukuthi bahlangane bahambise umbiko othize kuhulumende bayatshaywa ngamapholisa njalo abantu kulezi nsuku lanxa beqoxa nje kuyesatshe ukuthi no mhlawumbe isebenzi kahulumende zingasizwa ama-court akhanya lokho engakazama ukuthi isisekelo sombuso esifakwe ngo-2013 sisebenze kahle kahle, into ezifana nabo-devolution ezingamalungelo abantu yona leyo akusisekelo sombuso kazikenziwa, ama-commission afakwayo akaqiniswa njalo akhethwa ngendlela engakhanyiwe ngokwegcekeni. Mbone ngani mina ukuthi kuthiwe iZimbabwe isisiba ngcono kungabe kuyiphazamisa ilizwe liqhubeka lisiwa njalo libonakala kungelabubelo bokuthi mhlawumbe emalangeni azayo izinto zizaba ngcono.
Kona kuyini ngokubona kwakho Dokotela Sibanda okungaba kwenze inhlanganiso le iyaphuma lombiko onje?
Ukuthi egcekela ukuthi inhlanganiso le isebenza kakhulu, isebenzelwa kakhulu njalo idlelana kakhulu lenhlangothi zabo hulumende abasemazweni abo-America labo-Britain aseceleni leli elentshonalanga. Khonokho kwenza ukuthi nxa amazwe lawa esengani asefuna ubudlelwano lo hulumende othize, lazi inhlanganiso lezi zisuka zibe buthakathaka kancane zibe ngani sezilumeka. Sike sakhulumisana labantu abasebenzela ama-foreign ministries abenza ngobudlelwano bemazwe besithi hayi thina sesizama ukuthi silungise ubudlelwano bethu lezanu. Ngakho nxa kunjalo asisafuni into ezingani ziyaphazamisa khonokho. Mbone ngani mina inhlanganiso leyi ilandela khonokho nje ukuthi amazwe layo angaphetsheya asefuna ukuthi azame ukuthi adlelane loba ngumbani obusayo kwele Zimbabwe, ngoba abone ngani abantu beZimbabwe kafuze bakuthole ukuthula njalo ukuzibusa okugcweleyo esikhathini esincane esilandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inhlanganiso ekhankasela ukwethembeka kwabohulumende iTransparency International ithi eleZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu emhlabeni jikelele i-corruption. Embikweni wethu lenamhla inhlanganiso ithe phakathi kwamazwe alikhulu lamachuma isithupha lasikhombisa 167 iZimbabwe ihlezi kunumber 115, okutsho ukuthi buningi ubuhuquluzi lokungethembeki okwenzakalayo kuleli lizwe. Kucwaningo lwanyakenye eleZimbabwe lalihlezi kunumber 150 phakathi kwamazwe angu-175. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Fortune Mlalazi, yena othi ayimangalisi imbiko ye-Transparency International.
Akusimangalisi thina ukuthi kuthiwe kule corruption. Phela iveli corruption iyinsika yokubusa kwezandla, ngoba iveli iqala ekutshontsheni kokhetho. Isiqale ngokutshonta khonapho nama ministers angikhona kusukela kudala la kudala bethatha umbuso, bavela baqala ngokutshonta bediliza ilizwe engathi ngesikhiwa yi-systematic destruction of this country.
Lingathi okungethembeki lokho kwenzakala ikakhulu kuziphi inhlangothi, kuhulumende, kunhlanganiso ezizimeleyo, ngapi kahle kahle?
Okungathembeki lokhu kumbe i-corruption ivele iqalisa uhulumende kumthungameli wangakhona, njengoba ngithi loqala ngokutshonta i-election abe sefaka lama-ministers lawangene ngobudlwangudlwangu ngokutshaya abantu, kube sokuphetha kugelezela kungatsha zonke zikahulumende kusukele lapho kungene la kumakhampani kuma-parastatal. So kuyinto evele isegazini lezanu lohulumende i-corruption.
Kungaqedwa njani pho ukubola lokho?
Ukubona lokhu ukuze kuphele sibili sidinga kuthiwa ngesikhiwa yi-complete overhaul. Kumbe omakanika bathi i-engine overhaul, ukhiphe i-oil zonke ezingcoleleyo kusukela uqale ngokukhipha yena umgabe wangikhona oyehluleka ukuthi akhiphe ama-ministers akorrupt abesebenzi ukubophana nabantu abancane, kuhlanganisela ungakhalinsa amakhampani anjabo eZimbabwe kwakubothwa nje abantu abancane, nama-executive abothwa ngapha abantu abancane kuthiwa abakhulu abayibo abatshontshayo kusukela kuyo umgaqo.
umnumzana Fortune Mlalazi ngoebandla le People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokungahlonitshwa kumbe ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhuhlane othiwa iLassa fever usubulele abantu abangamachumi amahlanu kwele Nigeria. Ukudingisisa okwenziwe likolishi le-Pittsburgh University kuveza ukubana abantu abaningi behluleka ukulala ngenxa yokucabanga kakhulu. Kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa ngamakhaza amangalisayo akhithike emkhathini eMelika, eWashington DC, New York, Virginia kanye lakwezinye indawo. Uzulu usele ebambewa ngaphansi kuze kukhithike amakhaza la abangele ukuthi kuvalwe amahofisi kahulumende, amabhizimusi, imigwaqo, izikolo lezinye indawo ezisetshenziswa nguZulu. Izikolo lokhe zivaliwe eMaryland lakwezinye indawo njengoba amagaza la akhithizwe ngumqando omangalisayo obizwa ngokuthi nguJonasi elokhe evimbile emgwaqweni lapho okutshelela khona angani lidelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, asizweni uGibbs Dube exoxa lomnumzana Phithizela Ncobo ongumbalisi eMaryland.
Amakhaza lonyaka aze ngamandla amakhulu, isinosiwe saba ngungqwaqwane. Ngolwesithathu kuvike pheleleyo, antulansemsebenzini, siphuma ukuthi sibuye ezindlini kwangama-8 ntambama, imigwaqo yayingasadrayiveki. Imota zazitshelela zitshayana, eminye imigwaqo yagcina sivaliwe ngoba kwakungahambeki. Mina uhambo olwemzuzu engu-45 lwangithatha amahola amabili, 2 hours. Abanye babethu babeze bafika ngama-3 ekuseni ezindlini. Kwathi esilapha izikolo zivaliwe eWashington DC kundawo yonke nje lapha, asifundisi ngoba amabhasi alokhu avaliwe, le minye imigwaqo ayikavuleki ukuthi sibuyele emsebenzini.
Nxa sizokhuluma-ke ngokugebha izimota, wena ugebhe njani khonapho?
Hhayi, mina-ke imota angiyigebhanga ngoba umuzi wami le garaji, kodwa ngigebhe lapho esidrayiva khona i-driveway le. Hhayi, mina nishengathi njengomuntu owakhulela etholotsha egebha umquba, ngithi ha umquba nanko susilandele e-America. Hhayi, ngayitshaya ifotsholo, hhayi ngavula-ke kwaba kuhle.
Nxa uchaya ifotsholo khonapho sibili ukukhumbula umqubo etsholotsho, kodwa kuyabe kusitshona kuwe wena khonapho uyabufotshola phela amakhaza lawo.
Yazi, lokhu kukabili kimi. Okunye yazi, ubuhlungu bokuthi angisekho ekhaya. Lapho engamfotshola khona, ngifotsholele emasimini ukuthi kube lokudla. Okwesibili, usuka njalo uthokoza ukuthi haw, kunokuhlala imfundiso ngayithola ekhaya, sengiyisebenzisa futhi lalapha kude lekhaya. So kuyananzelela ukuthi konke okufundayo, konke esingathi ngama-experiences empilweni, wonke aqakathekile. Ngabe kulapha kuthiyena sifotshola ungqwaqwane, kodwa phela lokhu kuyikufotshola. Nxa ungakwazi ukufotshola umqhuba, asozikwanisa ukufotshola ungqwaqwane.
Singathi-ke umakhelwane ubanceda ngani khonapho nxa sokubuya? Uyabazikula abantu abangani bakhulile mbijana, bathini khonapho?
Yes, sisebenze kuhle, sithe siphumile nje lapha lapho enhlala khona basithumela nje umbiko bathi ngabona kulendlu akafotsholi engxenye umuntu ohlala phakathi kezwa kuhle. So sithe lathi nje silabo umakhelwane lapha sabona nje ezinye indawo bezijokhu zakafotsholi sahamba plus two plus afotsholi bathi labo sebevuka bathi haw sokulungisiwe. Engikutshoyo ukuthi uqakathekile ukuthi nxa singomakhelwane akula ndaba lokuthi sikuphi, sisekhaya kumbe sikude. Ubuntu bona bayana ukuthi khona thanda umakhelwane wakho. Qakathekile Dube. Ungqoqwane lo la usiphele lelo thuba lokuthi sisizane labo makhelwane. Siphinde futhi sazane phela kuleli lizwe esikhathini esinini awumazi umakhelwane wakho. Sizo sahlakana sesifothela ukuthi hawu, kanti wena ngoshola lapha, ngoshola lapha. Hayi kwaba kuhle nje.
Sibuyele kudaba lwezikolo ukuthi kuthiwa zivulwa nini.
Hayi, akula muntu okwaziyo katest. Sonke isikhathi uyabo uvuka nje ukhangele lapha impiko esiphumile. Bebesela nje ukuthi hayi, lamhla kula sikolo kusasa kula sikolo. Angezo kwakusasa kumbe kusasa sizavula. Kodwa bengikhangela lapha ngathi ama-temperatures khangele ukuthi kuzaqanda kakhulu lamhle busuku. Kuthi kathesi kuyakhudumala isinobe sesincibilike. Manje kungaqanda busuku amanzi alana ancibilikeyo asuka futhi abe ungqoqwa ne-freeze. Kube sokutshelela. Manje lokho okutshelelayo ke yikho kuyingozi ngoba imota zinjengokutsho ziyaphuma ziwe. Abantu labo uyathi uyahamba uyakungazi ukuthi kulo ngqoqwane uyatshelela uwo ulimale. So angazi ke kumbe sizobathi sivule kusasa kumbe sokuzama ngokwezikezayo. Hayi, angikwazi ke khona.
Ye, nxa usuhamba ke khonapho ke lapho kutshelela khona, umuntu kumele yenzeni ukuze ithenga uyidiphansi?
Kumele umuntu ugqoke, nxa ugqoke izicathulo lapha, kumele ugqoke lezi ngathi ezibambayo. Ezingane ekhaya kulamajambo akhona lana ayigqokwa esithi izinto zokugqoka leziyana ngoba izingcono zingane ziyabamba phansi abathi ngesilungu yi-traction. Okwesibili, nxa ungakahambi khangela lawe ubonisa abanye bebehamba ngaphi lawe njengamehlo kwesikhathi uyakwanisa ukuthi loba nje akubonakali ungqoqwane kwesikhathi uyaphonga ukubona ukuthi laphana kuyatshelela. So mna ngikhuthazayo ukuthi ungakanyatheli uzwana ngonyawo nje ukufitifitizele uze ukuthi uhamba njani. Ukukhathela kakhulu ukuthi ungagqoki into lezi ezingama-slippers ezijelelayo. Gqoka into engani iyabamba phansi nxa unyathela ingani iyabamba.
Lo ngumnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esingumbalisi eMaryland khonapha eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zikaChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyini ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Dorcas Sibanda, yena olilunga lebandla le-MDCT, kodwa lapha ke uzixoxela nje imbono yakhe yedwa. Kunjani ngapho ma?
Hayi, siphilile kunjani lani?
Hayi, siyaphila, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lona lolo lokubana abantu baphithekile ngodaba lokuthi kuthiwa e-Eritrea sokuthathwa sokubanjwa ngamandla ukuthi obaba ababili abafazi ababili. Siyazi nje ukuthi asodaba lweqiniso, kodwa sibona nje ngendlela abantu abaphitheke ngayo ukuthi ungathini wena nxa ukukhangele khona?
Mina njengomZimbabweni ngingahlali e-Eritrea, sizakhuluma ngibheke kakhulu eZimbabwe la ukuthi vele isithembu sona savela sahlala sikhona khona ilale slipi customary marriage where you find ukuthi ubaba uyakwanisa ukuthi abe nabomama bebe ngababili kumbe bathathu. Uvele umshado nalowo customary ukhona khona seZimbabwe, kube le mshado leyana eyokuthi abantu bahamba ekhoto chapter kuno-37 kutshintshile khathesi usubizwa ngelinye ibizo where you find ukuthi it's a man getting married to one woman ethatha unkosikazi oyethu. Kungayenzakala ukuthi yethu kubonile msibili bekubhala kuma-group chat khonapho ukuthi amadoda e-Eritrea sekuthoka ethatha amafazi babili. Kodwa nje ngasikhangele khonapha thina eZimbabwe la so kuhamba ngokuthi uzabathatha bebe babili bebe bathathu, uzakwanisa uzanelisa na ukuthi uba labo omama kumbe abantu bengabanjalwa khonapho, uzakwanisa na ukuthi ubagcine ngezinye zinto
ezithe besizikhangela zonezo.
Kati pho manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe kuyavunyelwa njengalokho okuthoyo. Kati pho manje kungani abantu besithi udaba lwe-Eritrea lolungani luba qumbaqumbile. Kungakwenzakalani ngokubona kwakho?
Izikhathi eziningi abantu bengezwa ulutho kuvamile ukuthi abantu nje bakuthatha besesikhathi bakuthathe njengento efana uve bakuthathe njengento emangalisayo kodwa kukhona kwenzakala ezindlini la. Kukhona kwenzakala la. But ngokuya khathesi abantu abaningi sebebonile njengalapha eZimbabwe impilo yethu kayisafanani lakudala ukuthi isinkwa besivele sivuka sikhona entafuleni, imajarini khona entafuleni, ukudla konke kukhona elikufunayo. Abantu bese bengasakwenzi njengasayiphakisizi ngakhulu ipholigami yena leyo ngenxa of-financial constraints. Khona kwangikhulumileyo ukuthi uzaba nabafazi namakhosikazi amabili amathathu ngapha awusakwanisa ukuthi ubagcine kumbe abantwana basesikolo ubagqokise ngendlela bamele begqoke ngayo kumbe badlele lelo qanda bamele belizwe nsuku zonke. So khathesi izikhathi ezini lapho abantu eZimbabwe bethu bengasakwenzi yakuya kukhona lapha nalapha but ungakhangela umZimbabweni bengasakwenzi kakhulu kakuseko kakhulu ngakhala kakhulu emadrobheni kulapho ngaphela ezindlini kuyabe kulo baba nomama umama abe yi-one nothi ukuthi kube lamakhosikazi amabili amathathu.
Khona kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu siyabona ukuthi baningi obaba abaziwayo ukuthi balalokho okuthiwa ngama-small house. Khona umthetho bavumele ukuthi babe labafazi ababili. Ungathini wena ngalokho?
Izikhathi eziningi abantu babecabangela nje ukuthi kulolutho okuthiwa yi-small house. Kanti vele kutshoni khona ukuthi i-small house ngisakuzwisisa ukuthi kuyabe kuthini khonoko. Ubaba uyabe esaziwa ukuthi ulesithembu. Engxa mhlawumbe wayekugcina sokuthiwa small house ngoba leso sithembu siyabe singekho emthethweni kumbe siyabe singabizelwanga ekhaya kumbe loo nkosikazi wakho uyabe engamtshelanga kumbe abakibe engabatshelanga ukuthi mina sengile omunye inkosikazi ngalo. So ngeke sikubone njengepholigami khona kuyabe kuyikuganga. So mhlawumbe singakuthi yikuganga okuyabe kusenziwa ngamadoda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli abahle.
Lathi sibongile, ube lelangeleli.
Sibongile.
Lo-ke ngunkosikazi Dorcas Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Uthokozani Zikali eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Owakwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifanale sakhe. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka engananzi njalo engahloniphi amalungelo kaZulu. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilani.